Endabeni zethu lamhlanje Ntulikazi 23, 2018 lizibalelwa nguPraxedes Jeremiah. Ukhokhela iqola lomanyana wamazwe akabuswa ngeleBhilithani owe-Commonwealth ukuzoqapha ukhetho lwalonyaka, umongameli John Dramani Mahama weleGhana usefike eZimbabwe lamhlanje. Abaphila lobugoga eZimbabwe bakhala ngokuthi uhulumende kumele alungisise inkinga ababhekane lazo kwezempilakahle phambilini kokhetho, hatshi ukuza kubo lapho sebedinga ukuvotelwa kuphela. Sikhangela njalo amalungiselelo okhetho asekuzinga laphezulu njengoba sokusele iviki eyodwa zwi ukuthi luqhutshwe. Kwezemidlalo, ukapteni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uHamilton Masakadza uthi inkinga ababhekane layo njengeqembu yikuba bahlala isikhathi eside bengancintisani lamanye amazwe, okwenza kube nzima ukubana baqhudelane lamaqembu amela amanye amazwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngomvulo ozayo mhlaka 13 Ntulikazi. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 4:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz ku-Shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.